Nisulukanda bamthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela moyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kusehlakalo esimangalise uZulu wamapholisa eHarare avimbe ukutshengisela kwabontanga bebandla lezano PF bemanyene labelinye icele lenhlanganiso emela izifundize emakolishi lamayunivesithi.
Kulamaqembu amabili acabanga ngendlela ezishiyeneyo njalo alembono etshiyeneyo ngokuthi iZimbabwe kufanele iqonde ithathe luphi uhlangothi kumbe ihambe kanjani mhlazana uPresident Mugabe esuke embusweni.
Lanxa ibandla lezanu PF lisithi idale lalo lePolitbureau livumelene izolo ukuthi kulwisana ukukhona kuleli bandla kumele kuphele, ingcwethi kwezombusazwe zithi kuzaba nzima ukuqeda ukulwisana lokhu. Kukhangelelwe ukuthi kuzaba lokusilela kwempahla enjengamafutha ukupheka eZimbabwe kulandela ukuphululwa kumthelo we-SETEX nguhulumende osufike okwamanje kusilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40%. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulumsakazo we-Studio 7. Kusehlakalo esimangalise uZulu wamapholisa eHarare avimbe ukutshengisela kwabontanga bebandla lezanu PF bemanyene labelinye icele lenhlanganiso emela izifundise emakolitshini lemayunivesithi bekhonona phezu kokungathembeki lokungaqutshwa kuhle komsebenzi lapho kufundelwa khona umsebenzi wokuba ngumbalisi eBelvedere Technical Teachers Training College kanye lokuhlukuluzwa kosaphethe isikhundla somkhokheli waleli kholiji. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Phose amajuma amathathu abontanga bezanu PF laba besekelwa ngolunye uhlangothi lwenhlanganiso yezifundi iZimbabwe College of Students Union ZICOSI baye eBelvedere Technical Teachers College lamhle kuseni ukuyatshengisela lanxa bengayitholanga imvumo yamapholisa ukuba benze lokhu. Ubufakazi obukhona buveza ukuba umgcinisihlalo webandla lezanu PF leli esigabeni seHarare uAmbassador Amos Mitsi ubexwayise ontanga laba ngaphambilini ukuba behlukane lokutshengisela lokhu lanxa laye engazange anikeze izizathu. Encwadini yabo yokwazisa uMitsi njengomgcinisihlalo phezu kwenhloso yabo baveze ukuba kabasayi kutshengisela njengokuxwayisa kwakhe, kodwa sebezayahlangana labanye babo babanikeze lowo mlayezo wokubalisa ukuqhubekela phambili ngokutshengisela. Kodwa baqhubekele phambili bethi bafuna ukuyanikeza incwadi yezikhalazo edalela eParliamente kanye lakumphathi intambo wemfundo yaphezulu unkosikazi Olivia Mchena. Behluleke ukutshengisela njengokutsho kwawo amapholisa ebevele ebalele izolo kusicelo sabo sokuba benze lokhu, bathola amapholisa ohlangothi lwe-riot ehlomile esebalindele. Okumangalisa intatheli izindaba ebezikhona kulesi sehlakalo yikuba akekho otshayiweyo njengalokho okuvame ukwenzakala nxa ontanga be-MDC besenza okufanayo bamane baxotshwa nje. I-Studio 7 ikhulumisane lenkokheli yabontanga bezanu PF laba okubalisa umnumzana Abraham Samshonga, yena omgcinisihlalo we-district, kanye lomnumzana Richard Butros Samunda unobhala obona ngenhlelo, bethi bakubone kufanele ukuba batshengisele bekhonona phezu kokungathembeki lokuhlukuluzwa kosaphethe isikhundla sokukhokhela leli kholiji leBelvedere umnumzana Patrick Jinoro. Bobabili bathi njengamalunga ebandla bangeke babukela omunye wabo ofana loJinoro ehlukuluzwa, yikho bebefuna ukutshengisela. Kodwa olunye uhlangothi lwabamela izifundi zemakolitshini lemayunivesithi iZimbabwe National Association for Student Unions ZINASU batshengise ukusola lokhu kwenza kwabontanga bezanu PF. Bathi kumele kube zinhlanganiso zezifundi njengabo okumele kube yizo ezikhokhela ekutshengiseleni kukhankaselwa okuphathelane lokulondolozwa kwelungelo lazo, bethi ngoba iBelvedere Teachers College ingeyezifundi hatshi abezombusazwe. Kungxoxo lokhokhela linhlanganiso yezinaso okwakhathesi umnumzana Gilbert Mtubuki uthi lesi yisibonelo sokwenzakala kuhulumende lasebandleni lezanu PF eselelamaqembu amaningi phakathi kwalo. Lokhu kwenza kwabontanga bezanupf laba kusolwe njalo ngowake waphatha isikhundla sinye kuzinasu umnumzana Pride Mkono ngesikhathi ekhulumisana le-Studio 7 ecingweni ethi ngoba kungamelanga kube ngabezombusazwe abakhokhela indaba zokutshengisela ngokuphathelene lendaweni zokufundela okubalisa amakolishi ababalisi. Uphinde wasola lokuphatheka kwabenhlanganiso yeZimbabwe College of Students Union Zikosu yona ehlezi izibalela njengohlangothi lwebandla lezanu PF. Studio 7 kayisanelisanga ukukhulumisana lamapolisa kanye labezikhosu ukuze izwe umbono wabo phezu kwalokhu kutshengisela. Lokhu ngokwesibili phakathi kwayona le iviki kuvinjwa ontanga bezanu PF ukutshengisela phezu kwabakusolayo ebandleni labo. Ngomvulo kuyona le iviki amapolisa avimbe ukutshengisela bekuqoqwe ngabebandla linye lezanu PF esigabeni seHarare South lapho ontanga bekhonona phezu kwenkokheli kuleso sigaba. Encwadini yakhe kubavimba kulokho kutshengisela obekuqoqiwe lamhla etshengiswe abe-Studio 7, u-Commanding Harare Central Police, u-Chief Superintendent Officer Norbert Sawunyama uveze ukuba ngababavumeli labontanga ukutshengisela kwamanje umumo uze ube ngcono. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.